Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Welamukela kustudio 7, ngokugqibelo mhlaka 19 kuMpalakazi 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha we-Extraordinary Congress ngomhlaka 27 kuviki ezayo.
Kodwa sonke lesilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu e-Extraordinary Congress enhle kuyo kumangalisayo. Yesu kube lempazamiso lapha lalaphiyana.
Iningi likhala ngokuthi alisoze lithakazelele ngemfanelo ilanga lekhisimusi. Molestani oluzayo.
Ikhisimusi siyayibona sibili sifisa ukubana siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje kodwa tuboyilona olonje ikorona ukuthi izimali kazikho imali ziyesabeka lokuthi sizibambe abanye sesisesaba ngayo ikorona le ukuthi ungabona imali ukuthi mhlawumbe sembamba yini ikorona.
Igcikwane le-COVID-19 liqhubeka lisidla ubhedi welizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kopelithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha we-Extraordinary Congress obukhangelelwe ukuqhutshwa namuhla kumhlaka 27 kuviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga e-MDCT abelindele ukuvota endaweni ezihlukeneyo zelizwe awenelisanga ukwenza lokho ngoba i-National Standing Committee yaleli bandla ibe lomhlangano wesiphangiphangi owokulungisa udaba lokhetho. Amalunga ekhuluma emhlanganweni nendaba yezindaba, uNkosazana Khuphe uthe ibandla leli selilungisisa ingxaki ebezisenqabela lomhlangano.
Sihlangene lapha njenge-Standing Committee namhlanje ebantwini abakhona silo deputy national deputy chairperson ubaba uMorgan uSenator Committee. Silo u-Deputy National Chair, ubaba u-Senator uMzuri, silo Secretary General, ubaba u-Senator uDouglas Monzora, silo u-Treasurer General, ubaba u-Senator Chief Ndlovu, silo ubaba u-Gift Manikire, umama u-Honorable Pauline Pariwa, silo ubaba u-Gandhi Mzingwa, uMashakada, uSheikh Mkoyi, ubaba uMsekwa, sonke lesilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu e-Extraordinary Congress enhle kuyo kumangalisayo. Yesu kube lempazamiso lapha lalaphiyana.
Uqhubeke echasisa okuza kwenziwa libandla lakhe ngalo mhlangano.
Kulabo COVID nezinto eziningi-ningi kodwa iviki elilandelayo lethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle kunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithile kunokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli.
Akunanto enjalo. Akulanto enjalo nje bosibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselela ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye okumangalisayo.
Ilunga le-MDCT uMnumzana Dan Moyo obesemhlanganweni lo uthe njengebandla bayathokoza ngesinqumo sokuba iCongress iqhubekela phambili kuviki ezayo.
Well, udaba lwemali I think into yaphuma boma last week yakhulunywa yaba kumaphephandaba sabona ama-response even i-response yavela kupresident isithi hayi imali lana yabhadala izikwelede zomhlangano nje okwaphambanisekayo ukuthi akuzange kube le-authority akuzange kube le-approval ngendlela imali ekumele ziphathwe ngakhona ngoba imali lezi kumele lazi ukuthi izimali zomphakathi akusizi imali nje zabantu ngama-taxes abantu la ngoba imali le siyithola kuhulumende. So njengalokho kwakubalulekile ukuthi kuchazise kumele kube le system yokuthi izimali ziphuma njani emhlanganweni and leyo system kusho ukuthi kwasuka kungaki kwaba lokungaqedakali kahle ukuthi ihambe kanjani then kwase kufuna ukuthi kube lokucazululwa ukuthi kwenzakaleni ngalokho. So sakubona kucazululiwe ke lokho kwaleyo mali okwakuthiwa ishotile.
Umhlangano we-Extraordinary Congress uza ngemva kwesinqumo sedayela phezulu ele-Supreme Court esekuba ibandla leli liwuqhube njalo lathi ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba athathe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ibandla leli lisabambene kwakungekho emthethweni. Umnumzana Chamisa wala ukuba alandele isinqumo lesi esithi ibandla le-ZANU-PF yilo elifuna ukuba ibandla lakhe libe lokulwisana. nanxa amalunga aleli bandla ancintisayo abebonakala evumelana ngokudlulisela umhlangano lophambili ukufuna izikhundla sokubangela ukuthi kungabi lokuzisana njalo ingcwethi ezigcuna ezombusazo zithi lokhu yikho sokumise ukuqhubekela phambili kwe-Extraordinary Congress. Ngimele isitho 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance elithi lifuna uhulumende amise ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende lemakhansile ngele-MDCT lithi lanxa kunjalo lilehlelo eziqinileyo ezokuthola usekelo kukhetho oluzayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Thina sesaqeda kule MDCT. Ungazi uye Maripata, uye Mazambuzi, uye Mount Darwin, uye Rishinga, uye Mzola, uye Nkayi, uye Lupane, ilizwe lonke vele abalabantu. Ethe ngiseslobela khathesi bafikile okhuphe, baswele nje lomuntu oyedwa ecrossing. Njalo abasoze bafune ama-by-elections, bafuna ukungena nje kuparlamenti kwenzela ukuthi batshintshe isikhelo sombuso ukuthi ama-election angabi khona becatha nge-COVID. Baza kwenza konke bathatha izimali badilize ibandla lethu kodwa sesiqine sathi nko. Khathesi ngikhuluma nje ama-statistics sesile 50% increment ibandla lethu seliqinile ngoba sebebonile ukuthi wonke umuntu ozondwa izanu nguye oqinisileyo. I-Congress yabo hayi ngamandlwane abanabantu njengakokubulawayo bathatha amabizo ethu ngoba sasikhona ku-2014 Congress basebehamba besipha abanye abantu amabizo ukuthi abebebizwa kungathiwa Felix Sifanda Mafa edibini abantu bamkhangele bengaqonda yisini.
Kodwa yileni ibandla liqine okunganani sesiya kukhetho oluzayo. Abanye bathi umnumzana Chamisa uzithuleli ngakhankasi kenzi lutho.
UChamisa ule executive, ule national executive, ule national standing committee, ule ama provincial councils, ule ama branch. Njalo ayisuye mnikazi wephathi, imnikazi yephathi ngabantu. Sesiqinile njoba ngutshela ukuthi abantu bonke sebe le sympathy la ngathi ngoba sebebonile ukuthi izanu vele ifuna ukubhidlisa ibandla eliqinileyo. Bazifalele labo khuphe labo monzura benza abakufunayo. Eventually bazakwenza i-one party state. Khathesi sokule de facto one party state njengoba khathesi vele sebegcina ngamapolisa ezanu. Sebegcina ngama-operatives ezanu, bahamba ngezimota zezanu. Ungako wambona uMonzura uhluthi uyafika kuye uzabona abafana sebekuvala. Ayesaba abantu njalo baze basabe lezithunzi zabo. Thina siqinile mntana inkosi ngihambile izwe lonke yi-MDCA kuphela. Yili bandla elabantu, insika yabantu. Yikho ke hayi sizababhuqa sibagwenxe sinqobe singabanqobi.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxela ye ekobulawayo. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 babikwa behlaselwe ligcikwane le-COVID-19 esibhedlela sempilo kumalanga amane edluleyo, njalo phakathi kwabo abalichumi lane i-14 ngabasebenza kulesi isibhedlela, kuthi oyedwa ngumntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye i-9 months ezelwe. Abanye izigulane, omunye wabahlaselwe yileli gcikwane ubikwa ihle watshona. Impumela yokuhlolwa kwakhe ingakaphumi, wathi usana lwasiwa esibhedlela se-United Hospitals e-UBH. Eloba enkundleni yebulenjini yokuxhumana ye-Twitter, usikhwica mfundo solwayo ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uxwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane njalo bengathandabuzi ukuthi likhona. Lokho kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi idolobho leHarare belikhokhela izolo ngabahlaselwe umkhuhlane lo lwengu-57 lilandelwa yi-Midlands 47 lakobulawayo 28. Lokho sokubangele ukuthi inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ledlule inkulungwane ezilichumi lambili yi-12,047 njalo abangamakhulu amathathu lechumi lasithupha 316 sebabhubha. Weziphathelane lokhetho lwemelika kambe ukungemukeli kukamongameli Donald Trump ukuthi wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden okhangelelwe ukuba ngumongameli kungabe kubuyisela emuva yini inhlelo eziqhutshwa kwelemelika ezigoqela ezeCOVID-19 lokuholiswa kwabantu imali ye-stimulus check yokuvuselela umnotho. Sixoxa ngalolu daba nomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha emelika.
Ukungavumi kwakhe uTrump kuletha sibili uhlupho olukhulu kakhulu ngoba nithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi uhulumende lwana osebambe ukugcina. Uhulumende obambe ukugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla sakhe sivulekile uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le-government shutdown yini.
Baningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo kulokhu kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyazweleka nxa kuyikuthi kabazwanani. Okwenza bangazwanani kokunokho kuye ukwalela kukaTrump esihlalweni ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ngolwesihlanu oluzayo uzulu emhlabeni jikelele uzamanyana ekuthakazeleleni ilanga lekhisimusi, kodwa izakhamizi zemaphandleni zasemaNdebeleni zithi leli langa lizedlula njengezinye insuku ngoba kungelamali. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Nelanga lekhisimusi uzulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli, izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede. Kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu, kodwa lonake iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi kuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba umangoye selale ziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali, kuthi umnumzana Tobias Banda wefumukwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isikafu ngoba ukuhamba bekunzima, ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu njengoba sidele kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi batholise izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi seNsinde eGwanda North, othi igciwane le-coronavirus liphazamise iy'nhlelo zabo.
Corona le isithambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa uNkulunkulu ngoba yizinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mkhuhlane eminingi ethiyeneyo. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuye ulahleke.
unkosikazi Happy Mshado esinenjalo esakhamuzi sensindi uthi lanqabele sifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela
hayi khisimusi siyayibona sibili sifisa ukubana siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje kodwa tubo ilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho imali ziyesabeka lokuthi sizibambe abanye sesisesaba ngayo ikorona le ukuthi ungabona imali ukuthi mhlawumbe sembamba yini ikorona ngokubana kulokunye okusishotelayo udathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer sesithole ukubamba lezi zimali sigcina sesingale mali sesiyesaba zobe sifike phambi kobuso bami
umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngodubo olufanayo esithi impahla ezitolo kazisathengeki ngenxa yentengo ephezulu
ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi vele lilanga lithakazelelwayo kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale nje especially ebantwaneni sesivele silabantwana kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokozise ngakho okokugqoka sikhulume ngakho uvelele kusongaphendlu kwabazethu kusakwaniseki wesi le gciwane lokhu besikuthatha ikhotamude adobe igqoke ezinjala sokwavala okunye kwakhona kusavela umafilim akethu obekuthengeka akusakhulumeki ukusenza impilo ibe nzima ngamandla
lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo umphathintambo kahulumente wabona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingahlali iqonga amahlayana kusenjalo ukhansila ka-17 ebhengo umnumzana Ephraim John Ngati usekhuthaze izakhamizi zeGwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivele emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlola igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi
kabavikele masinya na umuntu ethe wafika umntwana ethe wafika ekhaya bengahlali laye ayibonakala ahlolwe mhlawumbe angahlangani nabo engingahlangani nabanye abantu abaningi lokhu sikhankasa lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakhwelisisayo ukubona abantu ababo bebe bethwele into edliwayo basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo
sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kulaba gulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289 ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ngube
siyabonga Albert liyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukhansila wedede osesungule inhlelo ezimbili ezokuphathisa uZulu wesigaba lesi okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris kuStudio 7
sizwa kuthiwa lukhona uhlelo osulusungulile olokuphathisa abantu abagulayo khona ngapho edede ungasela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
engakunandzelelayo ingakangeni ehofisini ya ukuba umkhokheli wesigaba sananzelela ukuthi abantu babelathekelwa lezimali eziningi ukusuka lapha behamba besiye edede kuyohlolwa lobodokotela lokuthenga imithi yabefunakalayo so ngakubona kufanele ukuthi kube le surgery le pharmacy eyokuthi abantu bakwanise ukuthola ukusizakala ngikhuluma kanje ngakwanisa ukuthi sithole amadokotela amabili bazabe besebenzele edede ama-private doctors ndawonye kube le pharmacy eyokuthi abantu baya besithi bekwanise ukuthenga amaphilisi abo khonapha edede idete sayinanzelela ukuthi itsendral abantu bavele emabale lupote makwandara mambanje kamativi tinde gwai vingakwanisa ukuthi bebuye edete ngenxa yokuthi idete iphakathi lophakathi kwendawo zona lezi eziqambileyo yikho ngaba lo mbono from the beginning yokuthi kumele ukuthi sibe le surgery le pharmacy so inkulumakanje umsebenzi oku ulungisa lapho bazasebenzela khona siqalisile ukuthi ekuqaliseni kokwa January kungahamba kakuhle umsebenzi uyabe suyenziwa because bona lawa madokotela amabili sekhona on the ground endaweni yedithi amadokotela lawa sakungakhulumisana lawo ngacela ngakuguga phansi sibili ukuthi umume endaweni yami awumanga kakahle siyacela sibili ukuthi lisizwele basizwela yikho basingasebewona umbono lo ukuthi umbono omuhle so abantu kade bebhadala izimali eziningi the CFOs the CA wange imali lezi kade beyisebenzisa ukugada uzananzelela ukuthi ukuhamba ewange usuke edede i-5 US ukuphenduka i-5 US imali yona leyo ungayihlanganisa iyakwanisa ukuthenga imithi silezigulane ezile mikhuhlane efana le BP hypertension nesingizi abale asthma abale mikhuhlane wetshukela imikhuhlane etshiyene abantu laba they were the most affected yananzelela ukuthi abantu bayavela ethinge ephashu ngale kachana kumbe kamativi lawo bayabedubeka ukuze bethole imali yokuyeneliswa ukuthi befike lapho bakwanise ukuthola khona bodokotela le mithi yona leyo ifunakalayo so ukuba le into enjengaleyi edede yinto ezanceda abantu bendawo zonalezi eziqambileyo ezihlanganisela omambanje voluphothi umabali makhwandara chejou magoli kamativi tinde elipashu
sizwa njalo kuthiwa kulohlelo lokulethela abantu amanzi khona ngapho edede ungasitshela ngohlelo lonalolo
uhlelo lwamanzi Chris idete ihlala ithwele nzima lokuswelakala kwamanzi kubahlali bedete ndawonye lezethekele eziyabe zibuya endaweni yedete amakhiwa nxa evele efos ayavakatshela indawo yewange national parks befike bethole ukuthi endaweni yangona kuyako kungela manzi ngenxa yokuthi izibholane zezinwa kade zingasebenzi kuhle kwaba lokukhulumisana le management yona yezinwa yaphezulu boinjiniya kusiya phezulu khona ngale kwaze kwafika kuziphatha mandla zikahulumende bo-finance minister baze babona kufanele ukuthi igate ngakhuluma ngisithi for the first time since independence ifakwe ku-national budget ingaphambanisi amafiga engiwaziyo ukuthi afakwe eceleni kubhajethi eyaxoxwa lo-finance minister iaround 7.5 million towards revamption of water supplies in Dete izibholane kade zisebenza ukupamba amanzi from i-water loop zonke zingalunga sikhangelele imali leyi abazama ukuyiseta aside for idete
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalibonga abalaleli lokuba lesikhathi ukusizwa emoyeni we-studio 7 lingadinwa la kusasa
lo bekungumnumzana Stanley Torima ukansila wedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
ngesizwe eziphathelane labesifazana
ngiyabingelela mina ngusikhulekile Amelia Boboza Sibanda ngizalwa eMbakwe phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90s sayahlala eDomodema Plumtree ngase ngithenga indlu yakhe Plumtree ngase ngibona ukuthi ePlumtree esigabeni sePlumtree kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni njalo kulabantwana abaningi abangayi esikolweni abantwana abancane ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela
uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani njalo umsebenzi esingathi onjengokwakha ngokwakho wenziwa mbani bayathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela
isikolo ngiziyakhela ngedwa bengilabo bilida ababeyakha baqeda ukwakha ngiyababhadala siyayenzelana ikhotheshini sivumelane ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazobhilida bengilayele ukuthi abamthembayo ngumuphi abenza i-roofing ngathola ama-roofing quotation ngahamba ke ngayathenga amaplanka emutare ngabe ngisithengela ngedwa ngahambisa ekhampanini e-roofing eblawayo yakhanda kama mehlanganisa amaplanka ngathenga imaterial basebethwala ke babuya bazofaka ke i-roofing ukuplaster ngabiza abantu abami from South Africa babuya bazoplaster bapenda ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda ngachuza ikhala yami ke engiyithandileyo njalo siyancedisana lomphakathi khona phana esigabeni abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani abasebenza khona phana ngiyabe ngibathuma nje abanye bedriver bedlula khona abanye bewalker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani bebesebenikeza ama-update
kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo kuyini wasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko
uhlelo lolu mina ngilibona ukuthi lunganceda intsha kakhulu ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele bese sebancane njalo mase besuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani abantu abasebenza Plumtree Council laphana ngakhulumisana labo sebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane like i-preschool then ke ikho ngase ngisungula ke ukuthi ngiyenze i-preschool ma yonke into ingihambele kahle ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool lesiyakhiwe kube i-preschool eyabantwana abancane abalabo bazali babo ma-drop out esikolweni beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda bachayise ngabo 4 then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalokhali khona phana ukwenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi abe dingeka lapho ngoba into eqakathekileyo abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa bengalamathuluzi then laphana bese siyenza njani siyenza i-sale sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi kumbe izinto zokubaza njalo le ndawo leya ile space esiningi ngacela i-council ukuthi bengifakele one side bayafaka one side then ma kolo sesiqhubeka ngingasala ma-expenses amaningi sengiyakha-ke i-primary on the other side so kuyabe sokuyi-primary preschool to grade 7 ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe beyefunda emakathana kodwa ngenxa yokuthi bafunda kathana indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga kuyabenza bebuyele emuva so yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane sivuse isigaba sakithi ngifisa ukuthi kukhatshwe abantu belokhali abantwana beplumt khona phana kungani nje siyaba ngumndeni nje sibambane sifundisane njalo into engihluphayo kakhulu kathesi yikuthi kulabantu abaningi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane kodwa-ke ngeshwa ngabantu abavela kathana abavela kuboHarare Maswingo Domboshaba engingabaziyo mina bengifisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sikhululekile Emelia Bhokoza Sibanda owePlumtree ebesixoxa naye ekhonapha eMelika ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-NDCT lithi seledlulisele umhlangano walo we-Extraordinary Congress ngomhlaka 27 kuviki ezayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.